Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba obuseJohannesburg lamhlanje obona ngezosizo lokudla emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika enhlanganisweni ye-United Nations, umnumzana Tino Pakala uthe indlala ebangelwa ngumkhathi odalwa ukutshisa phezu kwamanzi olwandle owe-El Nino izitshiya abantu abedlula izigidi ezilitshumi lesithupha besendlaleni emangalisayo emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika. Umnumzana Pakala uthi eZimbabwe lakho indlala idla amahabulo. Izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezine 4,300,000 zidinga usizo lokudla ngesiphangiphangi. Uphakala uthi emalini abayifunayo ekuliseni indlala eZimbabwe kusasilela amadola edlula izigidi ezilikhulu 140,395,910.
Zimbabwe, I mean, this year we were looking at 1.86 million.
Zimbabwe lonyaka besikhangelele abantu abayi 1.6 million abadinga uncedo lokudla. Lelo nani selengezelelekile laya fika ku 3.1 million okulinani labantu abadinga usizo. Kodwa ke sicabangela ukuthi bonke abadinga usizo bayidlula lelinani.
Wathi Zimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili kwezokusilela kokudla okwakha umzimba lamanzi ahlanzekileyo. Phakathi kwamazwe alitshumi lanhlanu abhekwe yile nhlanganiso, iZimbabwe ngelinye lamazwe amahlanu adinga usizo ngokuphangisa okwedlula la amanye. Ngokutsho kombiko owethulwe yile nhlanganiso, isimo sendlala lesi sesitshaye kwazwela ebantwaneni, okokuthi kudingeke ukuthi abantwana bedlula izinkulungwane ezingamatshumi amabili, 23,000, badingelwe usizo lokudla. Umcebisi enhlanganisweni ye-UNICEF unkosikazi Karen Allen utshele iStudio 7 ukuthi indlala ka-El Nino le iqala ukuhlukumeza abantwana bezalwa baze babe badala.
Pregnant mothers not well cared for, so difficulties with child.
Mama abazitheleyo abatholi ukunakekelwa ngokugcweleyo okuyinto ebangela ubunzima nxa sebebeletha bese ke kuphazamisa impilakahle yabantwana abazalwayo. Abantwana besikolo labo bagcina bengasayi esikolo ngenxa yendlala, kanti bagcina besenza izinto ezifaka impilo zabo engozini ukuze bathole ukudla.
Kusenjalo i-RIASCO ithi indlala ayihluphi bantu kuphela kodwa idlisa izifuyo imbuya ngoluthi eZimbabwe. Le yinto egcizelelwa ngobona ngezokulima enhlanganisweni United Nations umnumzana Sina Luchen.
Provision of livestock feed to supplement.
Kudingeka ukudla kwezifuyo ikakhulu lezo ezimithiyo. Kule mizamo njalo yokulethela izifuyo lezi amanzi.
Inhlanganiso lezi ezulisa isimo sendlala zithi loncedo eziludingayo nxa lungasatholakalanga isimo singaba sibi kakhulu ngo-2017. Bale Studio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.